Lokho kwaziswe ngobona lokukhulumisana loZulu kugatsha lezimfundo yeprimary lesecondary. Umnumzana Thawunga Nandoro ongathandanga ukuthathwa amazwi. UNdoro uthi lolu hlelo lukhokhele ngunobhala wogatsha lezimfundo yeprimary lesecondary, unkosikazi Thomisang Thabela, esibhedlela seWilkins Hospital eHarare, ohle wathatha leli thuba ukuhlatshwa yena lezinye iziphathamandla zogatsha lwakhe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esanda kwemukela isipho samajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 wohlobo lwe-Covaxin afike elizweni izolo evela kwele-India. Esemukela lesi sipho izolo enkundleni yendizamtshina e-Robert Gabriel Mugabe International Airport, uMongameli Emmerson Mnangagwa uvele watsho ukuba ngamanye azasetshenziswa esigabeni sesibili sabahlatshwa leli jekiseni abagoqela abezomvikela, abafundisa emakolijini lazo izifundi kanye lababalisi bemfundo yeprimary lesecondary.
Only last week, our country began the phase 2 of the national vaccination program, which will target teachers, the security services, the judiciary, the clergy, the elderly, and people with chronic conditions over and above the initial target group.
Ilizwe lisanda kusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni elivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuviki ephelileyo, lapho kuzohlatshwa khona ababalisi, abezomvikela, abakuhlangothi lwezemithetho, abafundisi asebekhulile abagula okungelaphekiyo.
Okulinyathelo elingconywe kakhulu zingcwethi ezimbalwa kwezempilakahle ezigoqela usikhwicamfundo Elopis Banda, umqondisi wenkampani yeGama Laboratories.
Luhlelo olulungileyo kakhulu, njalo sibona ukuthi luzanceda ukuthi abantu baduduzele bakwazi ukuthi hayi umntwana usesikolo kodwa esikolo akula mkhuhlane okhona.
Bezikhona iziphathamandla zenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni okubalisela eyeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, ekhokhelwa nguDr. Siso Ndlovu. UNdlovu uncome umzekeliso kanobhala egatsheni lezemfundo yeprimary lesecondary, unkosikazi Thabela, ukukhokhela kulolu hlelo lokuhlatshwa lijekiseni evikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Kathi nami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le, yona iyi-Sinopharm vaccine. Ngokwenza njalo ke ngithemba ubesitshengisela ukuthi akula nto kumele siye sisabe nge-vaccine le. Kasizameni kwethu ukuthi ababalisi bavikeleke, lokuthi njalo abantwana bethu bavikeleke. Lukhana bekuyikusikhuthaza, sonke silokhu esikhuthaza abantu ukuthi bangathandabuzi bahambe, ngoba kakusiyo nto eyingozi. Okwamanje ikhangeleka inje iyinto ezavikela uZulu wonke nje jikelele.
Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bathi lanqabe incoma imizamo kahulumende yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, kuningi abasakhala ngakho. Okufakazwa isiphathamandla se-ARTUZ, uMnumzana Wilfred Nyathi.
Uhulumende kakayenze amalungiselelo afunakalayo ukuthi abantwana lababalisi labo bonke abantu abasebenza ezikolo bebesefe. Izinto ezifunakalayo, i-protective equipment, ayikacheka ukuthi ikhona yini. Njalo thina njengababalisi silezikhalazo ezemali.
Ekutshoneni kwangoMvulo, abogatsha lwezempilakahle babike ukuba besebezinkulungwane eziphose zifike amachumi ayisikhombisa, 68,511, asebehlatshiwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu lolu hlelo lokuhlaba abantu lukalileyo ngenyanga edluleyo kaNhlolanja. Kuhlatshwe njalo abafika phose inkulungwane ezilitshumi lanye, 10,628, asebephinda ukulithola leli jekiseni, i-second dose, njengalokho okumele kwenziwe. Sebefinyelela kumachumi amane enkulungwane, 36,822, asebetholakale bele coronavirus ngokutshona kwangoMvulo. kuthi abaphose bafike inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu babo 34,603 bengabagule basila kulomkhuhlane selokhu waqhamukayo nyakenye. Sekulabantu abedlula inkulungwane elengxenye 1,520 balabo abatholakale belomkhuhlane lo asebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi isigama.